So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-distribution yangkhona i-handling ukuthi yafikela ngaphi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-email okozeni umuthi sete framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wobenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe.
Umnyaka odlulileyo waphonga ukuvula izikolo kungakhanyisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukuyela esikolo singakhanyisiswanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo unqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu, 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa, 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.7 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu, 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, umongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya ludaba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi ifiso kule framework mbona ngazathi into nje efo ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining but ungathi uyananzelela akuchiwo ukuthi i-province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe kodwa hayi our health professionals sesibadevelophile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuye email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe ka test kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzifisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba nama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana nazo nezo kucacisa ngoba ka tests ezithiza akulanto ecaca
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasika iboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle okuthi yenza into yangikhona iyabisebenzela yena hathi abantu
lo umnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobangula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele eParliamente eleNational Assembly umnumzana Themba Mliswa uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe i-20,000 RTGS ukuze athoniswe evela emzini wakhe umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo isetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi umliso awubotshwe emhlanganweni wakhe lentathela izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela udlakela Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zombo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kwinsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuzakona izolo lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okukathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani.
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona $540. Sisi suge kona hapo, ukulandela amele sikhangile ukuthi umnyaka odlulileyo wapho ngovula isikolo kungakhanyiswa ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane COVID-19 ungamemetheki. Abantwana umelanga wephunga ukuyela esikolo singakhanyelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana ukuthi singatholi umkhuhlane COVID-19. Sifuna kube into unkhulumo into azayifaka ibe into eqakathekileyo, imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sevela ezikolweni, nxa ngingumbalisi ngifundisa, angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo asoze ngithole umkhuhlane COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisi nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump ukwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana noba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kujapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakrasi, uMnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo zombuso esitsha, yebo, siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize izintathu zokusakaza as a radio, public broadcasting, commercial broadcasting in the community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inikeke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshalo, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed njalo lama-relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime. Sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeZoom uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe-World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezishiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi obuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi zakobulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizamuza kusesa kuba nzima kakhulu, vele asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istephu ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana wokhamoyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungelo lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zini athole i-internet elonge selizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le-democracy. So sibona ngani uhulumende uma engaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kuwonakele kulokhuzeni ngaphe lokhu emagesini.
Abenkampani ye-Powertel kobulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagesi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagesi ezweni eyezisa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagesi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love ecula ekobulawayo umdumo wejazz fusion.
Asizweni exoxa lo Ezra Chisasanda we Studio 7.
Choose a drum. I can't sing one name, I'm cool, stand with honey.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ekucula.
In 2003, my brother used to play guitar. I forgot the name. He didn't mention my names. Then in 2003, that's where I started music. Then me na bing lalela. You want to opala something? Whenever brother is doing something, nzalelo kona apo na kulela kubula wayo. You want to kubula wayo.
NJ ubongeselukazi sakhe esingugogo wakhe onguye wambonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulele ugogo, umama lo umama okhulisa ijazz kagogo. Nami bemanyithi uma ngifika lapha kwelePhumula East kobulawayo, gogo ebeshaya ijazz, ebeshaya imaskandi, so besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe esikwenzayo. Ngathi hayi, nami sengizayenza khona kokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Amadlaladathize awacindezelayo NJ
lama album amadlaladathize amane ngadlalele kakhulu emsakazweni kulo Elders, kulo Love in the Port, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. La madlaladathi bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Lo mlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi, njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ivuya lula enhle, yonke into enhle ivuya nzima. Into engatshela abantu ukuthi asiqhubeke ngisiphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love NJ, Dr. Love NJ. Ku-WhatsApp 077-4781-718. Ungalahli imbeleko ngokufela. Isaga sesintu sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayese Bulawayo.
Ba lutshona basakhulayo abacula umdumo weAfro Jazz, Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumuye besilaye kuhlelo Woza Who's the Friday? Mama we enhle kini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
I'm not amakhosi kazishaye yona impululu sithenile kobulawa yavulekile amasango basizi bahlekisa ngathi bathifuneleli bazisamba manga bathi thina vela sibamba na bayasamba manga bathi thina nyeke sibakhona
kobulawayo sizobuka uwithanda sami mina ngiyekhwenya ngabo uwithanda sami kukulame ngokubambo lo emele kuwe ukolandiqalela
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi live nempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.